Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokho engakabophi abezanu PF ababangela udlakela e-Insizwa leMatopo ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections.
Thina ekumangaleni wethu sasibatsheli ukuthi hayi iningi labantu basibazi, kodwa kulozibani lozibani abambalwa abakithi eselilise ku-identify.
Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare athoniswe ndawonye labadala.
Esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana-ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama-members ethu ngenxa yokubana le asopublic.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani yamabhasi amabili kulandela ukuxotshana kwawo ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho, ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyela emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, ngitsho lowodwa. Futhi umthetho wephulwa ngabantu, ikakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ezanu PF elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa alokhe engakabophi abacatshengelwa ukuthi babangela udlakela e-Insizwa leMatopo ngenyanga kaMfufu ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections kulindawo. Abantu laba bacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF. Imizamo yokukhuluma ngalolu daba lamapholisa kulesi sigaba kumbe isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi ukuze sizwe incazelo yabo yehlule. Le mizamo yokuthi sikhulume labe zanu PF layo yehlule. Umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababangela udlakela phose olufanayo eMurewa babotshwa, kodwa abeMathebeleland South belokhu bengakabotshwa.
Msakazi, labalali bakaStudio 7, silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa. Lamhlanje sesihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sisibi kangaka, isigameko sokutshaywa kwabantu eMatopo lokutshaywa kwabantu eNsizwa. Ngoba abantu batshaywa mhla ka 16 October eMatopo, 17 October eNsizwa. Kodwa amapholisa kuze kube lamuhla behluleke khona ukuthi babophe ngitsho lo muntu oyedwa, kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigazi ezasitshayayo ezezanu PF. Akula muntu oseke wabizelwa emapholiseni kuze kube lamhlanje. Kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatsheli ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozibani lozibani abambalwa abakithi eselilise ku-identify. Sabaqamba amabizo abo, njalo saqamba lapho abahlala khona zamaphoyisa kube lula kiwo ukuthi bahambe bayabadinga. Kodwa silokudala kakhulu ngoba akula nto eyenzakaleyo kuze kube lamhlanje. Abantu batshaywa, abalimala, abanye baqambuka izandla, abanye baqambuka inyawo, abanye bawonakalelwa zimpahla zabo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Impahla ezinjengemota, satshontshelwa amafoni, satshontshelwa amawalethi, satshontshelwa izimali, sathunjelwa izikipa zenhlanganiso. Umonakalo nje omningi wenziwa izikimi lezi ezazihamba imoto zezanupf. Satsho emaphoyisa ukuthi imoto zezanupf isizibonileyo lezi dlala ezidlalezi, ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuzeke lula ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious. Kodwa hhayi, basitshengisile amapholisa ukuthi hhayi vele bona babasehlangothini lokusekela izanupf, bavele abafuna ukuthi bamele umthetho, benze umthetho, benze umlando wabo. Okunye futhi okusidanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo, kodwa sesisiza ukuthi hhayi sebekhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa. Singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemureyo ababotshwa, kodwa abakithi ngapha abachayi thina ngapha emathebelelendi hhayi kukhanya hhayi akubotshwa muntu. Kusinike enye ingqondo mhlawumbe engingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi yiphi ingqondo esesiyithole ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani, thina abantu bematobo, abantu bensiza, labantu bebhinga, ngoba abantu ngababoshwa lanxa bufakazi bukhona obucweleyo. So silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa.
Kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba?
Thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe aqalise ukuphenya lolu daba. Thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary, kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le. Kukimi mangukhangele, it was an open and shut case. Kwakuvele kulobufakazi obugcweleyo, ubufakazi obuvele bungadingwa, njengoba sasitshile ukuthi hhayi bakithi abantu abasitshayeleyo ngozibani. Sabaqamba ngamabizo, sabanika yonke information amapholisa abayidingayo, sabanikela lapho abantu laba abahlala khona, sabancedisa ngazonke indlela. Ngikhumbula amapholisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshayayo, sabanika lezo ncwadi, yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke. Kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bazele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje akula nto abayenzileyo, kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.
Lo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, ubeqoqa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseFilabusi. Idale likamantshi eHarare izolo lalile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare ngomgqibelo athoniswe ehlukene labadala. Lesi sicelo sethulwe yinhlanganiso emela abantwana e-Justice for Children Trust. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethule lalolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Manje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obeyemele umntwana lowo emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Chered, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chered. And by the 3rd of February,
umntwana lowo uya esikolo. Nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChered aphenduke, lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya.
She has been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowo kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edayela ephalamende umnumzana Amos Shibaya kanye lommeli webuliriri umnumzana Khosa Machingauta esokuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-Prisons and Correctional Services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo, ipholisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi laba ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isamiso se-bail ngenxa yokuba benza amaslogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini weBuliriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala eBuliriro ngaphandle kukaShibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazwe alilungele kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapolisa uthe ubufakazi alabo ngokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzile uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe mkomana, okutsho ukuthi ngangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alabo ababotshiweyo umnumzana Wubert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Within the confines of the regulations.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyelwa ukuhlangana ke lama-members ethu ngenxa yokubana le aso-public meet bazavunyelwa ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayisiyo nhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababotshiwe laba abasolwa laba bayalilandela leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele isidwe 7 siHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani zamabhasi ezimbili kulandela ukuxotshana kwamabhasi la ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe. Abanye bathi alibana imigwaqo iqhelisiwe kade kungasoze kube lengozi eyabulalisa ukhondaktha webhasi. Kodwa abanye bathi inyathelo likahulumende liza kwenza ukuthi umphathintambo obona ngogatsha lwezokuthwalwa abantu lempahla umnumzana Felix Mona ayethule umbiko owazisa umphakathi kubana usemise okwesikhatshana imvumo inkampani izamabhasi ezimbili iRimbi Travel and Tours Private Limited le Tashilti Private Limited elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss ukuthwala abantu. Amabhasi la abexotshana emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East. Enye yaze yangqikilana lenye imota ebizimele eceleni komgwaqo. Kulomfanekiso wevidiyo owathathwa ngukhondakitha webhasi yenkampani yeRimbi onguye owabhubha kulingozi. Le video itshengisa amabhasi alezinkampani ezincintisana ukugijima ngesiqubu esikhulu emangweni lo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa labanini bamabhasi la. Ukuhlaziya lolu daba uGaina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe.
Indaba le amabhasi la akade exotshana emgwaqweni njengoba sibonile le mfanekiso ibithatha lapho ividiyo bekubi kakhulu, njalo nje kubonisa into eyodwa.
Ibonisani Mkandla, njalo ngombono wakho kubangelwa yini?
Umthetho kuleli lizwe kawusekho. Yebo, imigwaqo ibolile kayihambeki, imota ziyafa, lama-VIP baze bazama ukuthi bazimise imota bazihlole, imota seziziningi kakhulu. Bangaza ke baze bazihlole zonke, ikakhulu lezi ezithwala abantu zihamba nje kumele zibe le certificate of fitness. Angikholwa ukuthi into abayaziyo laba abalezinqola lezi ezithwala abantu, amabhasi kumbe lamakhombi. Imigwaqo mibi owezi ukuthi ukuthi lazimota ziyafa, sifile abanikazi abazihambise VIP ukuthi ziyehlolwa ukuthi sezilungile yini, zilungele ukuthwala abantu ngenxa yemigwaqo nale ebolileyo.
Umthetho ke Mkandla, kuyinokwehlulayo ukubana umthetho ungenele ulungisise ezinye zalezi zinto ezihluphayo.
Ilizwe leli lakithi selonakala kakhulu. Ilizwe kalisela mthetho. Konke okwenza khona ukuthi abantu benze izinto ezinjalo ikuthi ilizwe kalila mthetho. Bayakwazi ukuthi umthetho udobha lapha lalaphayana. Singathi sekubotshwa nje abalomnyama, hathi nje ukuthi umthetho kumele usebenze.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lokuthwala kwempahla labantu usemise la mabhasi aphatheke kulingozi bencintisana. Akutshengiselini kubana uhulumende layo uyabona ukuthi kumele laye angenele ukubona ukuthi kulandelwe imithetho emgwaqweni.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyela emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho nitsho lowodwa futhi umthetho wephula ngabantu. Kanti yakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ZANU-PF elibusayo. Ilizwe lingaswela umthetho kuba semahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo wenza akufunayo. Khangela kobulawayo umanisipali bezama ukuthi ahlanze idolobho ngoba vele kuyenyanyeka laphana akuhambeki. Kule ndawo sibi lapho vele ungaze uhambe khona ngoba labathengisayo sebethengisa endleleni baphongauchaya izinto zabo zonke khona abo kawuhambeki. Umanisipali abesesithi hayi kumele sikuqondise lokhu. Ayethutha nje omunye umuntu ngenxa yokuthi ulilunga leZANU-PF mbunjiyamena mbuyini. Athi lina kaliyindawo la uJesu azabuye. Inkulumo bani yona leyo? Amandla. Esingathi authority uyithatha ngabo akhulume into enjalo ukuthi laba abalomthetho abawuphiwa ngabantu lelungelo lesisekelo sombuso ayikhuluma nje engagcize chakala wonke lokho kubangela iswelakala kumthetho kuleli lizwe. Ilanga lingatshona sikulandisa kodwa ngamafitshane ngathi ukuthi amiswe lawo mabhasi amabili nalowo zebra kiss lolorimbi because aya kusizi lutho. Akubuyelwe emthethweni nxa imithetho yemgwaqo, nxa imithetho yokuhlanzeka, nxa imithetho ye-environment lezi zaphandle kungamanzi ingabe yini ilizwe alibuyele emthethweni.
Lo-ke ngumnumzana Thande kwezintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe ebeqoxa icingweni logena kumede site weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ukuthi umise uhlelo lwe-delimitation belusemthethwandaba izolo. Kodwa umthethwandaba we-Supreme Court uthi lolu daba alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi amanzi asemadamini akobulawayo alikho ephansi kakhulu. Leli phephandaba lithi amanye amadamu amanzi aphansi kakhulu okokuthi idolobho leli likhangelelwe ukuba lolunye njalo udubo lokusilela kwamanzi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo Studio 7 lindani lonke ngiyalibonga ngendlela ezenzela yona. Mina ngiye ngilapha ukuthi kathi uhulumende ukuthi lungisele abanesizinto ezinhle lamadokotela imali eqondileyo ifaka umthetho omnangalona ukuthi bangakhalala umsebenzi ukuthi bazafaka abantu engozini afake impilo zabantu engozini. Yabona kuvele kufana nelesibhedlela kwangikhona kungalamithini kungalani ufuna ukubalungisela ubudlongu ofaka abantu engozini nganti ngohulumende kayisiwo amadoda phela uhulumende akulungise kucace kwinto kwakhe lokhu kanti zathi umuntu uyasebenza engahle wena ungumodlayo phela lilungise iy'nto zelilizi kanti uhamba njani.
Ye ndingelele kwi-Studio 7 linjani lonke basakazi okhulumayo engumantyeza. Bantu bakithi udubo esaba lalo lapha izinto zaseZimbabwe zonke ezicala ngo-ZT. ZANU inkinga, Zimbabwe inkinga, Zimra inkinga, konke Zimborders, whatever, konke kuyinkinga nje konke kwizinto oqala ngoze. Kodwa ke iZANU kuzaze kube nini ibulala abantu kusukela 1980 lamanje lokhe ibulala abantu. Kanti abakhathali yini ngokudla inyama zabantu into ezibabulalayo? Abakhathali yini? Ha ZANU-PF, aya lela mahloni shem.
Ngiyalibingelela abaphathi inhlelo sika Studio 7. 7 kanye labalaleli njengomlandeli we Studio 7 yizwe likhuluma ngezidakamizwa ezithengiselwa abantwana lathi sinenkinga efanayo echefunye echolotsho ukhansila wethu uPhiwe Sincube Andazan PF losebhuku wethu onguJohnny Wawa abaletha omunye umama ukuthiwa ngumama uyangichaza lo mama uyangichaza wabuya nama strippers lapha sathi sikubonile waletha izidakamizwa sathi sikubonile namhlanje nangu uselethe amaphilize emizwa esekugcine omunye umfana erepha umama wakhe omdala into engingayaziyo kahle ukuthi kanti kuyini okungaka ngalomama ngoba akukho umuntu ovoyisa umama lokuwabotshwa kodwa ngoba engumuntu wezimali zakhe waphuma lula nje kanjalo esingaziyo ukuthi njengabantu abangabahlali singakwenza njani ngoba amapholisa khona khona laphana echefunye bajoinana lomama uyangichaza lawo bagida la intamba bebuka lama strippers sikhathazeke kakhulu ngoba indawo yethu siphenduke yaba igehena
Studio 7 yebo ngo-2023 ngisacela abantu besezindebeleni ubana bangazihluphi bethi ye bazokutshintsha befake umfana omncane bezotshintsha befake ubani cha iZanu-PF iyawina bakwethu singakhohlisani iyawina futhi kakhulu futhi ngendlela eyisimanga izokuwina so into athi izosiza abantu ikakhulu besintwini ikakhulu ebantwini nje abahluphekileyo ukuthi bevotele iqembu nje MRP elizofaka abantu bakibo abazobazi babakhule nabo abazobalwela futhi abancane abazokhuluma lento ehlupha abantu bakibo hhako sisi siyasikhohlweni badala ngoba uyadliwa uyibona sibiza ngokuprotesta bedutshule futhi befe futhi asilokho asesikhohlwe njebo sisi MTC 20 years yehluleka so votelani ama-MRP MRP yiyophela izofaka abantu kuleyo ndaba afunekayo izofaka abantu abarayithi kuphela kodwa iZanu-PF iyawina
sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu lo mbuzo nje omncane esiwubhekisa kuyo upresident weZanu-PF mna ngapho ukuthi yena kanti ufuna kube njani laba bantu bezanu bona lapho bafuna ukuthi bebuse bona kungabi lama opposition yini bengaveli bekhulume kube clear kulokuthi betshone befuna ukuthi kuzaba le election befuna usihlukumezela ogogo bethu emakhaya ngendlela ababahlukumeza ngakhona befuna usibophela abafowethu beze befele emajele njengoba lezo jobs kala bayafe emajele bafelana le into yabo ukuthi bafuna ukubusa sebeze besifakele le COVID ngenxa ukuthi bafuna ukubusa kodwa hey sokule COVID hlalani endlini ngoba bafuna ukubusa bona ababuse bona uma befuna ukubusa bengahlukumeza abafowethu bengahlukumeza abantu baseZimbabwe amaZimbabwe ngabantu abantu abazi uNkulunkulu abantu abazifundeleyo nje abantu bokuthula yini bebahlukumeza mina ngakho uma efuna ukubusa idonga iziphuma impondo kangcono lokho kulokho ebuse igazi abalichithayo beyizano sokusela ngo-1980 linengakhulu ukuthi ambone ukuthi basawonyiwe ukuthi basafuna elinye igazi abafuna ukulichitha shwele siyacela abantu bezanu abaqale bezinuka amakhwapha sebechitha igazi elingakanani sokusela kudala besachitha igazi from APF zap kuze kube yimanje so abake beyibambe lapha uma efuna ukubusa ababuse bengavulala abantu bakithi sikhathele iwubukela usizi lolu abalwenzayo siyabonga
livuka njani Studio 7 livuka njani hayi siyamuzwa lo baba azama ukuphawula igqwetha lemahlahleni isithupha seZimbabwe asilancedo ebantwini kasilasizo vele ebantwini abaningi ngoba kabasebenzi kabakaze beqhatshe ngazo kazisebenzi izithupha zeZimbabwe zisebenza maze besiyathatha ama-death certificate sebefile zisebenze emapholiseni ma esebadinga abantu kuphela efuna ukubabopha mbuzo obabulala ngoba izanu vele idume ngokubulala yikho phela ezisebenza khona lezi zithupha vele kazila mpilo kabazithathe ayibathathe izithupha zabo zeZimbabwe sizozikhandela zethu ezakomthwakazi duze nje kungekho kudala
and impendule kulo msakazi okwakhuluma lapha ekuseni ebantwini abafaka imbono yabo kuStudio 7 ngendaba yaseborder gate yaseZimbabwe yasebeitbridge lami ngomunye ofana laye engahamba ngiphethe imali ngile mali eningi eyayisithi 7000 kodwa ngathi ngiphuma eborder yeZimbabwe ngase ngiphethe imali engange 200 rand ingasakwazi ngenzeni siyahlukumezeka ikakhulu thina abantu besindebeleni lesikhalangeni kunzima siyacela lati ubaba umnanka kwasicabangele siyacela thina abanye asilwi nezanu asilwi nana asikho la politics kodwa siyacela ukuthi basizwele thathela izimali ngamasotha sithathela amapolisa bekutshela ukuthi iphepha lakwe lemoto yakho leli form khona kodwa imoto iphume la eSouth Africa so kumele udize uboleke ungana wakho imoto kule affidavit bekutshela ukuthi affidavit yefetch so kumele udize akulala lapho ngakhishwa khona imali siyacela isadaki besilungisele indaba yase border gate yase Bay Bridge siyacela ama roadblock phakathi mawuphuma eborder before uphuma egate ama roadblock ayi 10 ohamba ushiya khona ama R100. Ngifike mina le mota lapha namhlanje 25 ekseni, ulala amaphoyisa ngamaseyiti angazini ukuthi abaconfirm ungaqeda ukuthola izimporters. Ngihamba ngisithi ngiyaconfirm kulawo amaphoyisa ngathola umama ababiza ukuthi uMaduke, ongathi unamaqhubu sofesini nje ongathi kakho right. Omhlopho omude, lo mama wandrede yena ngenye indlela. Wamfuna imali wathi ufuna
lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke silalele ezokuzithokozisa njengoba ke lamhlanje kuyi-Friday. Asizweni ke u-Ezra Chisa Sibanda.
Umathumele Juze udabuka eGomoza eLupane lapha zalwa khona wabuya eDorobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovini udlalise imbali yakho
from Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ikhapha emfunde khona from form 1 to form 4. Ngaqeda khona ngo 1989 ikhapha emphume khona ukuze ngiqede uform 4. Ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Uthi ufuna ukuselela isinto sakithi womculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngapha.
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleli gama lika khokho kaba. Sisifiso sokuthi ngivele nje ngihle nguthumbele Duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla nguthumbele Duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje. Umculo lowo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu, zingoma zokholo lwakithi lwesintu.
Ritani has
Bob Marley ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu emculweni. Kuze kuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabo umfazi omnyama, umfazi omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Trevor Sibanda, lo Charlie Sibanda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Sibanda, yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Peer.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda njengoba ke isikhathi sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapolisa elokhu engakabophi abezanu PF ababangela udlakela einsiza lemadopo. Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC athoniswe ndawonye labadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Hayi ngomvulo, hayi khona kusasa. Siyabonga, libe lempela viki elijukele.